Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku-17 kwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edalela ePhalamende awebandla le-CCC asola usomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda ngokubalisa ukuthi baphenye udaba lwabantu abathinteke emsebenzini yenkohlakalo yachawa ngumsakazo we-Al Jazeera.
Kodwa ukuthula kwakhe khona lokho, kunganyikinyeki kwakhe khona lokho, kutsho kahle kamhlophe ukuthi hayi, akufanelanga sikhangelele okunengi kuye.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora liqhubeka liqotshisa amakhansila abathi awasalandeli umthetho walo.
UMonzora yena vele imission yakhe ngokubona kwethu ibingasiyo ukuthi akhonteste kulama elections, ngoba vele akula preparation ayenzileyo etshengisa ukuthi ule plani yokuthi akhonteste.
Abesifazana abakwezombusazwe abaphatheke emhlanganweni ogqitshwe izolo eHarare bathi bazakwabela ulwazi olumqoka abaluthole kulumbuthano lapho abakhokhela khona.
Kwathi u-ambassador to Sweden, Priscilla Msayirambi, ubekhuluma nge-resource mobilization lapho athinte khona ukubana yebo siyabonga inhlanganiso ezifundisa umama ezibancedisa ukukhula ngokuthi bakhokhele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Amalunga edalela ePhalamende awebandla le-CCC izolo asole kakhulu umsomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda ngokuwalisa leli dale ukuthi liphenye udaba lwabantu abathinteke kumsebenzi yenkohlakalo eyachaywa ngumsakazo we-Al Jazeera ngenyanga edluleyo. Bekhuluma kuleli dale umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Charlton Wende bathe uMudenda uphambanisile ngokwalisa iPhalamende ukuthi ivule uphenyo phezu kwalolu daba ngemva kokuba ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank linqume ngomvulo ukuthi selikhulule imali yabantu abathinteka kumabonakude besithi elesihloko esithiwa Gold Mafia ngemva kokuba uphenyo lwalo luveze ukuthi abadalanga cala. Abasolwa ababanjelwe imali libhanga leli bagoqela isikhonzi sikamnangagwa umnumzana Hubert Angel, uKamlesh Patin lo Iwan Macmillan. Abathathu laba ngabanye babaphuma kumabonakude beveza ukuthi bahuquluza njani igolide lelizwe njalo besithi lakho bakwenza lo mongameli Emmerson Mnangagwa yena olokhe engakatsho lutho ngalolu daba. Ake sizwe amazwi kamnumzana Wende esedalele ePhalamende ekhuluma ngalolu daba izolo.
You have got the power to change a resolution that has been made in a plenary by Parliament.
Yeah.
That you can rule.
Yeah.
Then you can go to the second one. And also my second point of order is that this is a serious issue. We have seen that the clerk, Mr. Chokuda, someone who is facing corruption charges after the laptop were issued, is still part of your procession and is the one who is taking lead to advise you on an issue of such importance that involves corruption that has never been witnessed in this country. We want an explanation also on why Mr. Chokuda is still coming to Parliament, because he's bringing this institution of Parliament into serious disrepute. You can't face serious charges of wanting to buy a laptop for 9,000, then you still come to Parliament and advise our Speaker.
lawo ke ngamazwi kaMnumzana Charlton Wende olilunga ledale leParliament leCC obekhuluma edale leParliament izolo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi iNational Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube.
Ngobuningi bemali obuthintwayo lapha ku Gold Mafia kuyacaca ukuthi indlela okufanele kubanjwe ngayo ukuthi kukhethwe ikomiti eliphethwe ngujaji, ikomiti elizimeleyo okuthiwa yi-Independent Judicial Commission of Inquiry. Ujaji ozimeleyo ongathatha uhlangothi olandela ubufakazi buze buyefika lapho umusa khona. Yikho kwenzeka emhlabeni wonke jikelele nxa kulesimo esikhulu kangaka. Kanti ke lanxa ubeza besenza lowo msebenzi iParliament bekufanele ukuthi ngabe layo ikhuthele iyenza okuqondene layo, ngabe izakhi ikhuthele, ngabe amapolisa akhuthele. Kodwa okusebenza kuhle esimene esinjengalesi likomiti elizimelele liphethwe ngujaji elesikhatshana esincane elikhethelwe wonalo umsebenzi kuphela, lilandele ubufakazi buze buyefika lapho obufane obukhona, kwenzeke lokho okufanele kwenzeke kulabo abatholakale ukuthi balecala babotshwe, bachutshiswe, bajeziswe ngendlela enkulu kakhulu.
Umongameli Mnangagwa yena othinteka kakhulu ukulifilimu akakatsho lutho lanxa bebanenga baphume besithi benza imsebenzi yenkohlakalo laye badlelana laye. Sizabona ekhuluma kwesinye isikhathi yini ngalolu daba, kumbe sizabona ethula nje lolu daba luphelele boyeni njengesithukuthuku zenja?
Angiboni ukuthi kuzaba lalokho angakutsho okulesi sinto lanxa engakhuluma ukuthile. Kuyabe kungasonto ezaletha umahluko, ngokuba into ebidingakala ukuthi abe nguye okhetha lelo komiti iJudicial Commission of Inquiry, athi le nto yangizondisa kutshontshwa imali yelizwe, le nto yangizondisa kwebelwa abantu abangabayanga, kwenza ilizwe ligcwale ubuyanga lenhlupheko, abe sekulwisa khona lokho. Kodwa ukuthula kwakhe khona lokho, kunganyikinyeki kwakhe khona lokho, kutsho kahle kamhlophe ukuthi hayi, akufanelanga sikhangelele okunengi kuye, ngokuba phela bayaqanjwa labo bonke labana asebenza labo, layo uyaqanjwa, ubekufanele ukuthi asukumeke akulungise khona lokho. Kodwa asiboni ukuthi uzasukuma, kuyaphelela nje khona lapho engashongo lutho. Kodwa ngasukuma khulumela kuza bekhuluma into engasoze ilethe umahluko, engasoze iguqule isimo, ilethe ukuthi bajeziswe labo abalamacala.
Hello ke ngumnumzana Efidlela Ncube ohlaziya ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora liqhubeka lixotshisa amakansila abathi kawasalandeli umthetho walo. Izolo lelibandla liqotshise umeya wedolobho leKadoma umnumzana Action Nyamukondiwa, lamakansila athi wabo umnumzana Edson Muzira, Nigel Rosario lo Michael Mvura. Amakansila amathathu la aqotshwe ebandleni leli. Isikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Witness Dube utshele iStudio 7 ukuthi abane laba baqotshwe ngoba bengasayenzi umsebenzi kuhle, wengezelela esithi amalunga la asengamalunga elinye ibandla angaliqambanga ngebizo. Kodwa elinye ilunga lebandla leli umnumzana Dan Moyo ungomunye wababethiwa baqotshiwe ebandleni kodwa babuyiselwa ngumthethwandaba utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Monzora akwenzayo akutshengisi ukuthi ufuna ukwakha ibandla leli.
esinga ukuthi ukuthi kuma members ethu awe MTC njenge party iMTC sihlangane lo dubo olukhulu landiyazi since ukufaka sangirai izinto zonke eze MTC nje bezingahambi kahle abantu bebezama ukuthi bazifake ukuba ngumongameli womhlangano okungekho emthethweni okungekho constitution so thina si decide ukuthi hayi lokhu kumele kustophe so ngoba uDouglas Monzora lesquad sakhe bazama ukuthi baforce bephula iconstitution yeMTC beappoint iNational Council engekho emthethweni ukuthi bavotele ukuthi bona bengakontestwa kuCongress iCongress engazange yenziwe ngokusemthethweni lapho amabranch lama ward lama district lama province angazange abe restructured kwenziwa amaCongress lapho ukuthi wona lawo ma leaders azophuma lapho kuma lower branches kuma lower structures kube yiwona angama delegates kuCongress ye enkulu lapho okukhethwa khona i-standing committee e-include yena upresident labo vice president so konke lokho akuzange kwenziwe ngokusemthethweni and thina sakuphikisa lokho and sile case which is pending e-Harare High Court lapho esichallenger khona umnumzana Monzora ukuthi yena athi ukuthi ungene ngayiphi indlela since engalandelanga i-constitution yebandla lethu le-MTC
manje siyabona eqhubeka uMonzora lebandla bebiza abantu lokuthiwa i-recall. Libona ngani kusoze kugcine kuncedisa na ibandla lezano PF?
Well, uMonzora yena vele imission yakhe ngokubona kwethu ibingasiyo ukuthi acontest kulama elections ngoba vele akula preparation ayenzileyo etshengisa ukuthi ule plan yokuthi acontest akula ma nominations awenziweyo sibonile izano PF le CCC zisenza ama siza ukunominate abantu so uMonzora yena abe busy ngakho ikuchuchisa indaba yakhe e-court delimitation evele nganakanga anything esingakubuyazi ukuthi vele ukuzibeka akwenzile kuba umongameli we-NDC akukho emthethweni and uyazi futhi ukuthi angeke azathole even abantu abangazimisela ukuthi ba-contest ngaphansi kwakhe
manje elakusasa le-MDC ulibona njani nxa kusenzakala ingxabano ekhanya inje
elakusasa le MDC kumele libuyele ezandleni zama-members awe MDC zibuyele ezandleni the constitution MDC iMDC mina ngokubona kwami yiyo iparty engakhulula iZimbabwe ngoba ile constitution ethunile kakhulu yabo CCC laba abana constitution and siyazi ukubana mase sisiya ekuthini sokusenziwa i-proper mass mobilization using iparty evele i-established njenge-MDC iMDC siyazi ukuthi ngo-2008 yawina i-election uTswangirai kwasekumele angene abe ngu-president kwasekungenela i-military labo mnangagwa bayi-blocker so ma kukuthi siya eqinisweni nge-free and fair elections i-MDC sizoyivusa njengoba sisisho ukuthi kumele sikhiphe udaki labantu bakhe endleleni ngoba yiwo abasiphazamisayo
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo ilunga lebandla leMDC ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseVirginia ngapha kweMelika
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkolo
Asambeni madoda siyovota
Abesifazane abakwezombusazwe abaphatheke emhlanganweni ogcitshwe izolo eHarare High Level International Dialogue on Women's Political Participation obuqoqwe inhlanganiso yeAfrican Women Leadership Network labanye bathi bazakwabela ulwazi olumqoka abaluthole kulumbuthano lapho abakhokhela khona omunye obekulo umhlangano ngosakhulayo uCouncillor Sikhululekile Moyo okawathi 17 ephumula kobulawayo yena olandisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalomhlangano
ngithole imfundiso enkulu kwabanzi ikakhulu unkulumo ephathwe ngukomishina uMajume ukhulume kabanzi ngohlupho lwepatriarchy ukuthi omama singasolani singaxabani swa izinto ezikhangele thina kumele silwele ukubana sithole i-50-50 ngoba izikhathi eziningi siyabe sesisola ukuthi umama lo uthe usisilo wenze lokhu sisodwa kodwa kuyimbangela yepatriarchy esikhangela ukuthi umbuso ebesiphila kuwo ngamasiko langenkolo kusibisele muva singabomama njalo ngathola inkulumo ekhulunywe ngu-Honorable Leonard Khoré ukhulume kabanzi ukubana ukukhalala akungeke kwasisiza lutho laloba sihlangana lenhlupho kumele siqinisele sisukume sime singabontanga singabomama labagogekileyo ukuze sibe khona ebukhokheleni kwathi u-ambassador to Sweden Priscilla Msayirambe ubekhuluma nge-resource mobilization lapho athinte khona ukubana yebo siyabonga inhlanganiso ezifundisa umama ezibancedisa ukukhula ngokuthi bakhokhele kodwa kusike usuka kusilele ukuthi nxa usumele ungene ebukhokhelini ukhankase kudingakala imali esuka ingabi khona ibe isincindezela umama uchiye umbuzo omkhulu ukuthi umsebenzi wenzakele ama-NGO ayawenza uncediso mama ukubakhulisa emfundisweni lokubaqoqa lokulungiselela ukubana bangene egrethweni kodwa kuyadingakala ukuthi kube le ndlela yokuthi bathole ukuncediswa ukuthi umsebenzi ababe bewuqalile uphutshe indleko ngoba umama uzadingakala ukuthi ufune ukuba ngu-Member of Parliament untanga laphana akhiphe 1,000 US uzayithatha ngaphi ingxenye usasesikolweni ulemula ikhangeleyo uleyakhe impilo asayikhangeleyo ngapha usecabange ukuthi ufisa ukuphatheka kwezepolitiki ngibone kungumbono obanzi awunanzeleleyo lo ngakho nxa abakhokhelayo besanelisa ukusincedisa ukuthi sisukume lathi kumele sisukumise abazayo abasemuva
yibaphi abanye abesifazana abakade bekhona kulo umhlangano labo abathole inkuthazo
nginanzelele kumbuthano bekhona ama-junior parliamentarians bekukhona abagogekileyo bekukhona ubukhokheli obuchiyeneyo ngezomdabu ngezenkolo sihlangene sihlaziya silalele imfundiso enkulu ebesiyithola njalo kulokhu ebesikuxoxa nginanzelele ukuthi i-government yethu ibe losekelo kukho engithemba ukubana njengoba sikhangela ama-elections ka-2023 kuzaba nomahluko ngoba inkulumo le ifike ngesikhathi esihle sidinga ukubana i-50-50 ibe khona ebukhokhelini obuzaba khona ngakho wonke amaphathi abe khona ubukhokheli bonke bebukhona babomama kumabandla ashiyeneyo sikhangelele ukuthi kuzaba lomahluko ngoba inkulumo yethu ifike ngesikhathi esihle kakhulu.
Lo ke ngu-Councillor Sikhululekile Moyo oka ward 17 ePhumula kwaBulawayo obeqoqa icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula iviki yokunanza ezamasiko eBinga ngeviki ezayo. Leli phephandaba lithi njalo uhulumende uzakwakha isiphala sembali iNational Gallery edolobheni leVictoria Falls. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique ukhangelelwe ukufika elizweni lamuhla kuhambo lwakhe lwamalanga amathathu. Lolu hambo lukhangelelwe ukuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili, kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 salibona ndinjani ngapho hanothi nasephilanga ngapha ngosona mlona. Indaba ye-gold mafia yizindaba ezixosha ama-investors. Into exosha ama-investors akusima-sanctions. Yiyo indaba zama-gold mafia lezi indlela ezihengiwa ngayo okuthiwa nini sokuthiwa sekuqedile uphenyo and then abantu laba kuthiwa abalakho ukwenza imali zabo ziklini kodwa bayazi ukuthi babheka imali imali zalabo bantu emabhenki. Bayazi kahle kamhlophe ukuthi imali zokusela azihlali emabhenki. Yizo izinto ezibuyisela umkhono welizwe emuva, izinto ezibuyisela ilizwe emuva sona sona lesi. Bayazi ukuthi bengaphenya, bayagcina bephenya kuthinteka le first family. Siyabonga umsebenzi wenza e-studio 7 ngingabe imoto danko.
Ngemsakazweni e-studio 7. Linjani basakazi? Hayi siyabonga. Hayi yabona kula mabandla amabili axokozela eZimbabwe angeke vele thole lu. Ngileka Douglas Monzola lo witness Dube le. Sokusiza izabo. Lawo mabandla amabili ayihluleka. Sokusithi vele nga ahle engini kwamanye amabandla. Kuketulwe izano. Kusali MRP le ka Chamisa. Yiwa mabandla sobona ngane yalo mfutho lawo. Hayi lawo amanye hayi. Njengezaphu yona hayi kayephumula mpilo. Ngoba yathatha abantu yabasarenda kuzana. Isiphuma futhi isisithi yona sizimele yodwa. Yini yahamba yasayini unit accord. Hayi madod. Bantu bezaphu. Lalikuvumelana ukungena ku unit likwazi lefuna ukubusa. Lalimvumelana umuntu owanethatha izinqumo nalikhona. Why lalingamyaleli ukuthi hayi lapha sokuphambanisa mdala. Hayi madod. Thina sesifuna into ezintsha manje. Sifuna into ezintsha manje. Sihamba la bafana abancane omqondisi moyo chamisa. Yiwa fore sihamba lawo manje. Hayi izaphu kayihamba yephumula kashana le. He izaphu vele hayi vele kayi sifana lento engekhoyo. Leka Douglas Monzolo lo witness Dube. Hala bona kusematopeni nje kaba jabo witness kusematopeni lapha. Thina sesifuna abafana balomfutho awaza kugetulisa no out siyabonga.
Balalelwe studio 7 balalelwe studio 7 ninjani ngifela iqiniswa lokhuluma wasejabuwa elupane ekhanda. Ama kuzano nje waphula umthetho wazi ukuthi hayi ukhululekile. Umthetho wakho umthetho uphethe umthetho uhleli phezulu kwawo. Naku manje lokho kwakuba nje Al Jazeera lokho naku manje sokuphosela eceleni nje akusabalwa akusajwa uthwa kwakuyinto nje esebenzayo songathi nje hayi bekungumdlalo nje ukuthi bethathe lelo golide belihambise emazweni belidikise emazweni hayi kuba umnangagwa ngoba ngabezalo hayi akusinto akusindaba zalutho bazidlele nabo angel babo bazenzela umnotho wabo bebodwa bakhohlwa ngabantu abaphakathi lapho eZimbabwe naku nelena ihawu leli lalifakwe e-airport yakobulawayo lakhishwa leli hawu kungalasizathu indaba yakhona yaphelela emoyeni amatshe itshelele lalifakwe ebhalagwe lakhishwa naleli alitshe lilala indaba yakhona yaphelela emoyeni ukusho ukuthi vele izano nje mayiphethe into inzinto mayiphethe ngeyenziwe izano imoshile izano hayi into yakhona vele bayazi ukuthi yaphelela emoyeni ivini nale golide manje sisabise nobupishipishi kodwa socela hayi indaba yakhona ipholile yaphelela emoyeni hayi nendaba yegoground ukuthi izinduna zizoyingena nakhona iphelele emoyeni ukuthi izinduna zizoyingena ngasizathobani zizoyibamba ngasizathobani kuyikuthi nje kufunwa ukupolishwa nje abantu ukuthi kuthiwe ngathi indaba yegoground hayi iyakhulunywa indaba yegoground iyakhulunywa indaba yegoground iyakhulunywa ma izano seyiphumile hayi kuyikuthi izano sekhona la matshe naloli hayi lakhishwa e-airport kuyokhulunywa ma izano seyiphumile hayi ukuthi izano ma isase embusweni njengamanje manje izano ma isase embusweni asikathi 1
PO Nebele VO Nebele siyabulisa kwelo cala bulela nje usiphakela indaba nisithathe nisibeke ezimini nisithathe nisibeke kwelikwamthwakazi noba asikho apho ngokomqondo sivele sibe lapho yangawuthixa nganani bantu bengosi anipha amandla soloko nisenza njalo kona kona kholula nxa kusondela ukhetho zininzi into ezenzekayo kodwa siyathandaza siyacela uba ngaba yanga izimo inganokhetho olunoxolo nothando kungabikho bantu balimalayo yanga umthetho ungaqinisa isandla umthetho wasezimo ukhusela abantu basezimo ithi kune bantu bengosi untshu ndinibiza ndise Eastern Cape apha eSouth Africa ndingu MG ngosekhaya mgadeni ndithi kuni qhubekani nisenza njalo siyanilandela siyanibeka kuThixo enkosi
sawubonani sawubonani njani basakazi njani thokazi womhle okhuluma ngumasenga awu ama-odiya bogqumshelele yangena every day thina siyafaka lapha kati wadlali angazi ukuthi waye kodwa ka anyway inhlanhla yabo sizothini kumbe ukuthi bona bayaziwa ngazi hhayi sambeni siyevota abantu bakithi ekhaya singakhathali wenyaka izanu p f yaphuma awubona upresident wakhona lo esesaba ukumemezela ilanga lokhetho uyazi ukuthi abantu vele sebekhadile yibo abasafuni abasayifuni izanu izanu sifaka nje le donke ebolileyo idonke ebolileyo yabinukela abantu nje sisweke umuntu ongayikhudilela ehlathini ekhayeni ayegebhe ngaphansi sifala lokho lezalo kwazo emakhaya abasayifuni manje bona abantu bakhulisa ilokhu zeni okungamabele lokhu abasayifuni labo sebefundile sebesazi ukuthi bafuna kufanele bajintshe bake bajintshe ngoba awusizi ukuthi ngabo lokhu ubophe inkabi eyodwa ejogweni bayazi abalimayo angeke ubophe inkabi eyodwa ejogweni noma isihambi lala eqhubeni ukulokhu sithi hayi right ufuna ukulima ngayo injalo ibona isiza kufa vele siyahluphe doti lezi zinto lezi somele ziphume lezi zihambe kuyehlala emapulazini khonale kukhathele ngakho lokhu
ye salibonani salibonani sibonge ukuthola izindaba mhlala malanga kustudio 7 singabalaleli bayo sithi sifake nje umbono ngamafishane mayelana nama-mines ukutholakala ukuthi kunobugebenga thizeni obukudlela eceleni sithi ha okwelizwe lwethu kunzima kodwa ke sibona ukuthi ilizwe lethu selaba kakhulu ekuhluphekeni abantu bazijwayeza ukuphila ngokusela kanti kulokho kwebengakubona ukuthi bazibulalela ilizwe ngoba mawuzokhipha into ezinjengamagolide iplantinum konke into ezinjengalezi uzihambise ngaphandle ngulu usuka suzicabangela wena wedwa lomdeni wakho kukanti ezinye ingane sohlala sihlupheka njalo nje so ngokunjalo singanawo amaningi kakhulu ukuthi singathini kodwa sithi hayi as long umthetho usebenza kungathathwa side kulungile nakho lokhu kodwa okuhlungu ukuthi kutholakale abakhulu beyibo labo abaphakathi kumbeni abathintekayo kulezo sigameko ezenzakalayo ngokunjalo bathandekayo ngeke ngibomude kakhulu okhulumayo ngumuzikhali Ndebele wesigabeni sakomasendu ePlumtree umntwana kaNdolilo Ndebele inVivian Ngwenya ngikhuluma kwele South Africa Studio 7 ngisithanda kakhulu ngithi kubalaleli asimameleni Studio 7 mihlala malanga ukwenzela ukuthi sibe kwazi ukwenzakala elizweni lethu ngamafishane ngiyabo
basakazi beStudio 7 sanibonana ngihlale phezulu kodaba ngachitha isikhathi imzwile uGawule esechifta iBlame esesunduzela kumaqembu aphikisayo ungakhohlisa abantu baseZimbabwe babuGawule asibozithuta maybe abakudala lalibakhohlisa yibela lingabakhohlisa bevume but thina abatsha lingeke lisikhohlisa iqembu lakho iZANU PF yehlulekile umnotho uyawa nje iZANU PF ngokusela benu iqembu eliphikisayo kaze libe sekhombusweni loba yinini lina elithethe umbuso ngo-1980 yonke into ihamba kahle noma wayekuma-sanction uSmith neRhodesia yakhe kodwa yonke into yayihamba kahle abantu bakithi babekhona lapha eZimbabwe besebenza khona lapha eZimbabwe abazange begcwala amazwe wonke njengamanje begcwala amazwe wonke abagcwala amazwe wonke ngaphansi kombuso wenu weZANU PF lolo oluvikela ngoba nalisidla lisuthu ungakhohlisa abantu baba siyayazi yonke into nichifti blame ona ukhulunyiswa ngoba uyasutha ukhulumele sakho isisu lomuli yakho uyasutha kodwa abantu baseZimbabwe bagcwala amazwe wonke ubuso ukhuluma amanga into engekho ngumuntu omdala ukhohlisa abantu uthi amaqembu aphikisayo wawusa umnotho ukhuluma into engekho umnotho uwiswa iqembuleni ngoba ningamasela lonke lomongameli wenu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika kulosakhulayo Ernesto Aguila wedolobho le-Orange County esigabeni se-California odutshulwe wafa ngemva kokulwisana lepolisa kade lifuna ukumxotsha esitolo lapho ayetheswa icala lokuntshontsha. Emfanekisweni kamabonakude ipolisa lilwisana lomuyi lizama ukumfuqela phandle baze bawiselane phansi. U-Aguila ubonakala efaka isandla ebhantini elinye ipolisa elimemeze lisithi ulombhobho wasedutshulwa ekhanda wafa. Isehlakalo lesi sicunule abaningi abathi umuyi ubengafanelanga ukuthi adutshulwe. Isikhathi balaleli ayisavumi ukubana siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba. Amalunga edale lePhalamende awebandla leCCC asole umsomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda ngokuzama ukubavala umlomo ukuthi bakhulume ngodaba lweGold Mafia.
ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora liqhubeke lixotsha amakhansila. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama nguChris Gande.